abantu babesenza so ukuthi abantu bekhangele ukuthi babaleke amapolisa buya kunokuthi bavikele umkhuhlane. So ingozi ngeyokuthi akula muntu osenendaba lokuthi ngizaba nomkhuhlane but sesabuthi uzabosha amapolisa nxa yidlekisa ngoba endlela kulakuze abantwana bayakhala. Sikhuluma nje kunje umnakano wethu ukuthi abanye abantu engxa yekathesi-ke esithi amasosha omzimba ngabe seyehlile esithi i-immunity work ngoba akulakudla abadla nzima. Okutheni xa umkhuhlane ungafiki ngantu bahlasele baye kugoqanya bayelusa amadada because okuthandazwa kakhulu-ke ekuthenini kathesi ngabe kuthiwa uhulumende uyakhulumisa nenhlanganiso ezimele abantu abazisebenzayo ezinjengezethu ezinye nyakinye ngo-August mhlawumbe ngo-December besikhankasa okadube sisenza inhlelo zokuthi sifundise abantu ngokuzivikela kulo mkhuhlane. Sinika abantu ama-mask, sihambise ama-mask ngathi for the thousand kuma-market angu-22 kwalapha koBulawayo. Sinikile abantu for the 300 5 liter sanitizers ama-market angacandukileyo. Sinikile abantu ama-hand washing water dispensers. Sinikile iBulawayo City Council ipenda yokuthi badwebe imkambo abantu abathengisela khona ukuze ba-observe i-physical distancing ngane 1.5 meters siyakhona ngale kwimzamo yokuthi sibe neqiniso ukuthi abantu abazisebenzayo bayalandela izinqumo zenhlanganiso yezempilo kajikelele i-WHO ukuthi sehlise umkhuhlane lo ungamemetheki. Siqhathile abantu esithi ngama-market babies ukuthi babhode imkambo yonke yakobulawayo befundisa abantu ngokuthi baziphathe njani, bagqoke ama-gloves izandla, balandele i-physical distancing. Konke lokhu bekuyimzamo njengezinhlanganiso yokuthi sixhase uhulumende ekulwiseni lo mkhuhlane lo. Sikhuluma nje kunje asingatholi umuntu oyedwa oyi-treader okuyihama lapha wathi mina ngigula umkhuhlane we-COVID-19 okukhombisa ukuthi engxenye abantu ebesisebenza labo sibafundisa balandelile izinqumo. Sibesiyile mkhankaso emarejweni lapha nakuma-TV khonapha kulenjini sifundisa abantu kanzima kakhulu ukuthi baziphathe kahle. Besinaka nokuthi uhulumende ngabe uyakhangela ukuthi imkambo leyi evalekileyo ukuthi abantu bayangena egedini bayephuma ngale kube lapo lendlela zokuthi bathengise basebenze ngoba izi kunzima kathezi liba zifitho nje abantu bayazi amaqeshelano esigaradeni lapho akusela muntu olandelayo i-COVID-19 protocol sebalekela amapolisa sethengise emile engalamask ethalaza kuphela. And ingozi yokuthi-ke abantu they are going to defy i-lockdown leyi ngoba uhulumende kalethanga even nje umzamo yokuthi bathole ukudla i-cushion fund leyo iyaqanjwa nyakenye nxa ukhumbula ngo-March ize yabuya phose umnyaka futhi yaphela iyi-600 RTGS ibe about $5 iyimali encane kakhulu ukuthi ayidali mahluko ebantwini. So ngokunjalo sicabanga ukuthi uhulumende kabonisisuka indaba ye-enforcement to COVID-19 protocols and restrictions abhalanse lelandlulo kungabi yinto e-one sided ngoba it's not going to be sustainable. It will defeat the purpose of trying to fight the disease nxa singazamanga ukuthi sikwenze ukuhambe ndawonye ukuthi abantu bazivikele emkhuhlaneni njalo futhi bathole ukudla bazaphuma bedaradeni bayethengisa ngokomthethweni bengalandeli izinqumo ezihlekele zokuthi zivikele ukumetha komkhuhlane.